Embikweni awethulele abezindaba kwele South Africa, umtshutshisi ozimeleyo enhlanganisweni ye-AfriForum uMnumzana Harry Nel uthe lokhu kutsho ukuthi uNkosikazi Mugabe uzabotshwa angaligxuba kwele South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process of...
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele uNkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azohlonisiswa. Kufanele ngikholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uzakwenza lokhu okufanele akwenze.
Ngokukhitshwa kwalincwadi yokuthi uNkosikazi Mugabe abotshwe, sekumukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi lokhu kufanele kube yisifundo esikhulu kunkokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ekuyezoganga elizweni labanye abantu ngikudelela abanye abantu ilizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi benze kahle impela AfriForum yavuselela la macala yenza ukuthi warrant of arrest issue khona. Akabotshwe lo mama, kwenzeke kube yisifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane bengahlukunyezwa.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uyaphikisana le nyathelo lokubopha uNkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-AfriForum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela kwamhlophe amapulazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Abayenze kodwa mbona ngathi it's the waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselayo vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amapulazi, so basafuna ukuziphindisela le yanto. Okuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Baza lokhu beyanje bebhadala izimanana kodwa nje into iyaphelela emoyeni le.
Kodwa uNkosazana Mesibundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajeziswe ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumeze owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla, ule power. Nxa kuyikuthi wayezivikela njengoba etsho kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayemhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele, ajeze okumele ajeze.
UNkosikazi Mugabe utshaye uNkosazana Angels Nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye ihotela eSandton eJohannesburg. Kunsukwane esanda kwedlula uNkosazana Angels uvulela omunye wamadodana kaMnumzana Mugabe icala esithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela unina. Nomelethu 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiwuBenedict Mhlapo.